Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babeza phongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathese ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo, so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko, banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede. And sabona la upresident weUkraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo, but yena wayala. And kathesi sesibona iUkraine sithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi, so sibona ngathiwa iUkraine is the upper hand okathesi, and abantu bangikhona sebesiba lezibindi ezesabisayo. Sibona amaRussians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi bazanqoba yona le mpi. Sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia. Sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla eRussia. So immoral ama Russian soldiers owakathesi, sibona ngathiwa ilaw and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo, ngoba abantu laba yisihlobo, they are related, they are cousins. So kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia. Kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nxa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa.
Mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons, ngoba sibona umongameli welizwe iRussia othiwa nguPutin ngathiwa ngala mabreak ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga or ele advantage ukuthi wanqoba. So khonapha kuyahlupha. So ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke, ngoba izikhali ezithiwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.